ngibona njengami ukuvalwa kwe-embassy kuzaphazamisa into eziningi, ngoba nxa singasekela sizabona ukuthi abantu abafuna ukuthi bebe nenkulumo le-America kumbe bebe esingathi i-engagement abafuna ukuhamba bonke bangena basensi embassy ukuthi bafike e-America. So nxa kuyukuthi ivaliwe uzatsho ukuthi inhlelo zabantu abaningi ezokuthi bakhulumisane le-America kumbe bavakashe le-America kuzatshabalala.
Yiziphi ezinye inhlelo ezizathinteka eZimbabwe?
Zabona ukuthi ukuvalwa kwangikhona kuya-affecta into ezinjenge-aid ebuya lapha kumbe uncedo olubuya lapha nge-US aid, ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesebenzeli embassy izalanze lapha eZimbabwe, siyakwazi ukuthi ngo-January kulama-bills abaningi okumele abhadalwe, i-school fees nokunye okuningi. Abantu bayabe bengakwanisi ukuthi bakubhadale lokhu ngoba bayabe bengatholanga esingathi isalary yabo kumbe i-pay yabo.